Abasakhulayo bathi uma ungafuna ukuzenza wena olandela umthetho ngempela iyakubulala indlala ngoba sokufuna ukweqa ezinye iziga kulezinsuku ukuze umuntu aphile kuhle. Untanga wokobulawayo umqoqi Ncube uthi umnotho welizwe okhanya ulokhu ubhidlika yiwo obangela ukuthi kube lokukhwabanisa okwesabekayo ngabontanga.
Uyafunda umuntu aqede but uzathola ukuthi akawutholi umsebenzi. Khona lokho wodwa kudala ukuthi umuntu ahlabe le ngqondo zokudinga imali. Xa sedinga imali usesebenzisa ezinye indlela ezingayisizo. Okusekusekhanda lomuntu omuntu ayibugwelegwele. Why? Because udinga imali yokuphila.
Osakhulayo wakobulawayo umnumzana Kudakwashe Zulu uthi konke nje elizweni sokufuna ukuthi ufumbathise ukuze uthole uncedo masinyane.
Indlela zokuphila yonke into sokumele kube yimali. Ungena lapha ukhipha imali, ungene lapha ukhipha imali. Lokhu ngiza kubonisa umzekeliso ukuthi ungahamba esibhedlela kubompilo uzathola ukuthi abaningi bakhona odokotela bakhona ngabafana abancane. Uze ungamelayinini umzali wakhe sifa kumele ukhiphe imali. Uye ezithupheni kumele ubekwazi ukuthi ukhiphe imali uthole isithupha. Uye e-VID uyenza njalo.
Inhlanganiso ye-Transparency International ithi iZimbabwe ngelinye lamazwe alamacala enkohlakalo ekuzunga eliphakameyo ngoba emazweni alikhulu lamachumi ayisishiyagalombili 180 awacubungulwa ukubona ukuthi bunganani ubugwelegwele kiwo nyakenye eleZimbabwe laphuma lekukhulu elilamachumi amane lasishiyagalolunye 149. Lokhu kwenzakala kungenani lokuthi ingalo kahulumende elwisana lesifo lesi eZimbabwe Anti-Corruption Commission isilamazinyo njalo isisenelisa ukubopha ukuthi njalo kule mthethwandaba ethile eyabekelwa ukuthonisisa ezenkohlakalo kuphela. Phezu kwalokhu kule ngatsha ehofisini kamongameli e-Special Anti-Corruption Unit elwisa ubugwelegwele. Ubheka Impilo Ncube osakhulayo osebenzela kwele South Africa uthi endabeni leyi udiwo lufuze imbiza.
Ontanga, sebebona ukuthi ngcono la abazisize ngobusela, bathi inkalifu zunina. Ungazama ukuthi usebenze ngamandla awufiki ndawo. Ikho ke xa ngikhangele ontanga kathesi sebebona ngathi yindlela yokuzithuthukisa. Akuleyini. Ngoba ukhangela into ezikugombolozeleyo ngeke ubone okungaphandle. So kuseduze labo kathesi ngabantu abatshontshayo banothi. So i-corruption so ngathi i-national anthem.
I-Studio 7 izame ukuzwa ukuthi yona iZak ithini ngalolu daba kodwa bebengakaphenduli imibuzo abayithunyelweyo sazisaya emoyeni. Kodwa bahlala bekhankasela ukuthi loba ngubani otholakala elecala lokuhuquluza kumele abotshwe. Umqondisi wenhlanganiso ekhuthaza ukulwisaba lokungathembeki e-Transparency International Zimbabwe umnumzana Tafatswa Chikumbu uthi kuningi okumele kwenziwe ukuze ubugwelegwele buphele kwabatsha kanye laselizweni.
So it is very important to invest in young people for them to actually
umumo omnotho kumele ulunge ukuze inkohlakalo iphele. Abasakhulayo kumele batholiswe imisebenzi eqotho ukuze bengahugeki ukwenza ubugwelegwele. Ukuthi njalo kufuneka ukuthi imicabango yethu njengoZulu itshintshe sibe kwazi ukuthi inkohlakalo iphazamisa isimo sethu kanye lokubuyisela ilizwe emuva.
Ocubungula indaba zabatsha njalo efundisa ekholijini le-National University of Science and Technology umnumzana Methuseli Moyo uthi ukuqeda lolu dubo abadala yibo abalomsebenzi wokwenza.
Yekuze abatsha baqonde ukuthi abadala kumele beqale beqonde bona balungise umthetho, balungise ilizwe, kuliswe i-corruption. Abatsha bakubona ukuthi i-corruption into engozi, nxa bengabona abantu besemajele nge-corruption, bebona abantu bezahlekelwa zimpahla, bethathelwa ngoba besenza i-corruption. Kungabenza bengathatheki nge-corruption, kodwa nxa kuthi i-corruption yiyo into ekhanya ilula kumuntu umntanothe abonakale, hayi kuzoqhubeka kunjalo.
Ezinye ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi ubugwelegwele sobungene egazini labontanga okwenza elakusasa lelizwe lingakhanyi ukuthi lizabe limhlophe na. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.